uhulumende wazise kugwalo lwakhe lwe-government gazette namuhla ukuthi abanye asebengamalunga edale le-senate lochabangu babalisa uLilian Mlilo, ukucaca phulu, uLinda Sibanda, uColette Ndlovu bona abazamela idolobho lakobulawayo. Abanye njalo babalisa uMaxwell Mdluri ozamela iManicaland, uSam Chafutsa ozamela iMashingo kanye labazamela isigaba seMathebeleland North abathi yena uChabangu uTeresa Kabondo kanye loGrace Mumpande. Abantu laba bangena ezikhundleni ezachiwa ngamalunga aweCCC axotshiswa edale lePhalamende nguChabangu ngoba esekela owayengumkhokheli weCCC osewaphuma kuleli bandla uMnumzana Nelson Chamisa. Kodwa abanye abakuqembu likaChabangu bayakhonona ngokungena kwakhe kuSenate besithi usezikhethile yena ebachiya phandle. Omunye wabakhononayo uMnumzana Albert Mahlangu yena othi wayekhethiwe ukuba angene kuSenate kodwa uthi usemangala ukuthi uvalelwe phandle njani.
Thina kobulawayo sathola ugwalo olutsho ukuthi kureplacewe ama-senators wonke lama-PR. Sancedisana laye ubaba uSengezo safila ilist yama-senators lama-PR amabizo aphumayo lani lonke eliwaziyo elikababuphulu ke lalingekho lapho.
Kodwa isikhulumeli secele le-CCC elisekela uChabangu uMnumzana Alfred Zirute uthi okuphume ku-government gazette kuliqiniso njalo isinqumo esithethwe libandla lakhe.
Yebo, sibili abazahamba beyemela i-TCC. Okukhona ukuthi ubaba uChabangu uzahamba engena e-senate lapho esikhangelele khona ukuthi uzakhuluma ngama-party policies njalo ekhangelele lokuthi at least ekhokhele abantu abakusenate khonapho.
Uqhubeke phambili ethi akaboni lutho olubi ngokungena ukaChabangu kusenate ngoba yibo abamthumileyo njengebandla le-CCC.
Ngithanda ukuthi bekunanzele ukuthi bekungasoze kuphushe ukuthi ubaba uChabangu ebe ephandle ngoba yena akakhangelela ngoba umongameli kodwa kukhangelelwe ukuthi mase abantu sokuqalisa ibhizinesi eye-senate lephalamende kuqalisa ukusetshenzwa sithi thina siyi-alternative government. We need to have alternative policies that will be pitted against ZANU-PF lapho ungani awuhambi khona kuhle labo bebonisa ukuthi ayithini ipolicy yethu imeso so hayi yikho sibili.
Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala uthi kuqondile ukungena kwabomama labesilisa ngokulinganayo edale besiyamela uZulu.
Engikuthokozelayo yikuthi nje labomama baphiwe ithuba lokungena kwaba labomama kwaba labobaba. Yikho engathi ngiyakuthakazelela ukuthi bangenile. Okukhulu okuqakathekileyo yikuthi bayokwenza umsebenzi ngempela ngeqiniso baphathe kuhle abantu ababakhethileyo.
Asebeyingene kudale le-senate laba bathatha izikhundla zalabo abaxotshiswa nguChabangu ababalisa uHelen Ziriva, uGideon Shoko, uSiphiwe Ncube, uFelix Magalela Mafa Sibanda, uDavid Anton Chimini, uGodfrey Mativenga Matsikanda, uAnastasia Moyo, uJoel Gebuza loTendai Sibanda. Asenelisanga ukuxhumana loChabangu ngalolu daba ngoba ebengadobhi ucingo lwakhe. Ngimele umsakazo weStudio 7 iwobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.